Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 12 kumabasa 2024 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umnyoko wayengusahoho wayekhokhela amabutho asebenza ngithinta ngesikhathi sombhuqazo. Umnangagwa nguye owayesebenza la makhiwa eRhodesia bekucabanga besindebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, njalo uthi iziphathamandla zeMelika ezingakukholwayo lokho kumele zize eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle.
Lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje.
Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elicula ingoma zomdabuko elizibiza ngokuthi zivalevula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kaZulu kanye lombuso okhululekileyo idemokrasi, njalo uthi iziphathamandla zikahulumende weMelika ezingakukholwayo lokho kumele zibuye eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle. Ekhuluma kumbiko owethulwe yiofisi yakhe enkundleni yokuxhumana e-X namuhla, uMnangagwa uthe eZimbabwe lilizwe elikhululekileyo elilombuso wentando kaZulu futhi elivumela amabandla aphikisayo ukusebenza ekhululekile. Lanxa nje amabandla aphikisayo lawa ekhala ngokuthi ayahlukuluzwa lokubotshwa mahlayana njengohulumende weZANU-PF. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kokuba umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethese uMnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe izijeziso zenotho ezintsha ngoba esithi bephula amalungelo oluntu, njalo bachaphaza imali yelizwe. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-TRIPC uMnumzana Swithen Chirodza, yena othi amazwe kaMnangagwa ayize.
OMnangagwa umbone phikisela nje, siyazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. UMnangagwa nguye owayesebenza la makhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besindebele. Imbali leyo ibalulekile njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe la mahloni nxa kukhulunywa ngendaba zombusazwe, nxa kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu. Njalo ngakhangela okwamanje uMgabe ebusa, sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayelesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwe liphepha elibhala kubi ngohulumente. Zukuzuku kuthe kuphela imiviki eyodwa amasotsha ayesetshise amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocine sebambana labantu abakhiphe uMgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services onala amabutho UIMs ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu ngoba sisela 1980 uMnangagwa bezile ibamba intambo zonezo ezesecurity. So angiboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi size uMnangagwa ekhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibuya zinika amaphapha azithulele nxa kukhuluma indaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi democracy athi ikhona eZimbabwe. UMnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
UMnangagwa nguye owatsho khuluma istatement esithi aliba yena ngonkulunkulu wayeza kulala abantu be-MDC bonke ikhona istatement leso. Njalo uMnangagwa ngumuntu othi nga abantu bephilisa uhulumente abe ngiyokhuluma amazwi abuhlungu. Bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax ngo-15% othiangira bephikisa indaba zama-tax. Into eyenza ukuthi i-opposition ime ngenyawo zonke. Kungakhanda uMnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwakela abantu abuhlungu kakhulu.
UMnumzana Swithan Chirodza lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Umongameli uqinisile abantu abamaphasa bezikhuluma sithelwa ngamabandla aphilisayo anezifiso njalo okuncenga ukuthi abafuntu bakuthole ku-America kubo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila kodwa emuntwini weZimbabwe okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labuya njani ladijekelwa njani sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu ilungelo eliyabe kuthiwa khona lidelelwa kubo labo bantu sasilisana nabo. So ngaleyo ndlela ilizwe sethu liphephe thina siyakwazi ubana fanti ilungelo labantu liqaphe silungakanani okuyinkovutho okulandelwa liba lenzani PF elisembusweni silandela esingathi constitution abantu bakuba yimithetho ekhona elizweni. So leyo mthetho ngokubona ukuthi thina iyalandelwa ye akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabotho akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu angenziwa anything. So ngaleyo ndlela esikubonayo thina ukuthi banwalabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhotho amabhunu abathandele ukuthi iAmerica yilinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalokho okhunye e-America kwaba kufunayo thina akubandele yamfesithi mo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela sizalivikela kuzuke naphakathi.
Kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZanu PF bathi uMnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe. Bayatsho bathi abantu bayatshaywa, bayahlukuluzwa, bayabotshwa nje mahlayana. Sibone uSikhala bojwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala.
Abangabe bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele uzafumanisa ukuthi uyabe ecamule umthetho ngendlela yokuthi ngu-Job Sikhala owebandla eliphikisayo owe-opposition awusafananga. Hayi, ayisikho lokho. Umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani. Khala ukuthi wena uyi-citizen yelizwe leZimbabwe ofanti ukulandele nalokhu nalokhu. Uma sekucamula sizacamula umthetho ngenxa yokuthi wena ku-opposition. Hayi, njalo nje abamihla nangifisa ukuthi abazame bonke behlukanise ukuthi handa leZanu PF kuyini, umthetho kuyini. Kunabantu abafundeleyo, kunabantu abakhona abalawula ngezomthetho. Yibo ababopha abantu, yibo abathonisa abantu. Ayisolo labo ibandla leZanu PF. Abantu bangathi bangacamula umthetho behlulwe ngale mthethweni sebekhombela kuZanu PF. IZanu PF iyangigcinapha.
UMnumzana Malaki Nkomo lilunga leZanu PF. Sixoxe laye ekugodlwayo.
The Voice of America, VOA.
Inkampani yakwele Melika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet emhlabeni jikelele e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kumbiko ewethulele labo abakade besebenzisa amagagasi ayo kuleli namuhla, iStarlink ithe ithole isixwayiso esivela kugatsha lukahulumende olwe Postal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe olwe Potras, esokuthi kumele ivale amagagasi ayo eZimbabwe ngoba ingelamvumo yokusebenza kuleli lizwe. Kodwa linkampani ithi iza kuqhubeka ixoxisana le Potras ukuze ivumele. Inkampani le seyathola imvumo yokusebenza emazweni asezwekazi le-Afrika ayisikhombisa, abalisa ele Mozambique, Eswatini, Zambia, Malawi, Kenya, Nigeria kanye le Burundi. Abanye bebethenga imitshina yokubamba amagagasi e-Starlink kwele Zambia la kwamanye amazwe, kodwa kulabanye abagoqela benkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe ababotshwe kusikhatshana esedluleyo bamiswa enkantolo besetheswa umlando wokusebenzisa ubulembu be-Starlink ngaphandle kwemvumo kahulumende. I-Potras ithi ayikatholi incwadi ye-Starlink eyokudinga imvumo yokusebenzela eZimbabwe. Kodwa enkundleni yayo iwebsite inkampani le ithe izaqala ukusebenza eZimbabwe ngokusemthethweni ekupheleni komnyaka. Sehlulekile ukuxhumana le-Potras ngoba iziphathamandla zalolu gatsha bezingadobhi incingo zazo. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kumiswa akumangalisi ngoba vele iStarlink ibingakasebenzi eZimbabwe ngokusemthethweni ngokuba ingamukelwanga, ingaphiwanga ilayisensi indlela yokusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe. Ngakho-ke kuyinto engethusiyo ukuthi yenzakele, kodwa-ke kuyalimaza kakhulu abantu beZimbabwe ngokuba kubabuyisela emuva kulokuthi bahlomule bazuze kutechnology yanamhlanje. Ukuvimbela itechnology kwenza sithwale nzima njengabantu kubuyela emuva izinto eziningi. Kodwa-ke lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ile ndlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje. Yikho lokho esikulindeleyo ukuthi nxa bengayiphanga ilayisensi izagcina vele isisebenza eZimbabwe ilayisensi ikhona noma kayikho.
Ukuvumela iStarlink ukuthi isebenze eZimbabwe kungaphathisa uZulu na?
I-Starlink lapho esebenza khona iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bakhona bakulezo ndawo kulula kibo ukuthi baxhumane labanye ngokuba ilesivinini esikhulu, ilesipidi esikhulu sokwenza umsebenzi wokuxhumana labanye ebulenjini ube lula. Ngakho-ke iyahlomulisa kakhulu amabhizinisi amancane lamakhulu lozulu wonke kulezo ndawo, yenza kube lula ukuthi ibhizinisi iqhutshwe ngendlela engaduliyo, ngendlela elula echiphileyo. Ngakho-ke iyindlela yakulamalanga ukwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane, njalo iletha inguquko enhle kakhulu empilweni zabantu kunye lamabhizinisi.
Sesikhangela udaba lwentengo ezedatha, kungaba yinto engaphathisa abathengi na?
I-Starlink lapho esebenza khona iyaphathisa kakhulu ngokuba iletha ukwehla kwentengo yedatha ngendlela enkulu kakhulu. Kanti-ke yenza kube lula kuphangise ukufinyelela kulabo ofuna ukufinyelela kubo, ngokunjalo ilondoloze idatha yakho leyo olayo.
Lokhu akusoze kuphazamise ukusebenza kwamanye amakhampani aweZimbabwe abesipha abantu i-intanethi na? Kumbe ukuwakhipha kubhizimusi?
Amabhizinisi la amanye akufanelanga avimbele ukuphila kwabantu ngoba vele azagcina edlule emhlabeni nxa engakwazi ukuthi aguquka ahambisane lempilo yanamhlanje. Sizazuza kakhulu, imisebenzi izaba mnenge edalwa yukuthi iStarlink isebenze kuleli lizwe kulale imisebenzi ezalahleka ngenxa yokuncintisana phakathi kweStarlink lalama nkampani akhona. Ngakho-ke siyayidinga iStarlink kakhulu kakhulu izathuthukisa ilizwe, izathuthukisa amabhizinisi, izawakhulisa, izadala imisebenzi, izaletha imali elizweni okwedlula lokho esikubona ngalama nkampani avele khona.
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso elwela amalungelo abathengi, National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Kweziphathelane leMelika, amapolisa athi azathatha amanyathelo aqinileyo awokwenqabela udlakela ngesikhathi sokuthonisiswa kwake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump, yena oyitheswa icala lokufumba thisa untombazana othi waya laye emacansini uStormy Daniels. Ingatsha zomvikela zibikwa zizalandela ngelihlo lokhozi okuzaphuma enkundleni zokuxhumana okungaba kukhuthaza udlakela. Imbiko le iza ngesikhathi uTrump ehlangana emzini wakhe weMar-a-Lago lo somlomo wedale lePhalamende umnumzana Mike Johnson ndawonye lelunga laleli dale unkosikazi Marjorie Taylor Greene, yena ofuna ukususa uJohnson esihlalweni. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo.
Ngumuntu engingathi iningi leAmerica eliziqhenya ngokuba ngama-Democrat, lange-democratic rule, le-rule of law, abayithandi indlela uTrump engingathi ubusa ngakhona, le ndlela aziphatha ngayo njengomongameli. So yes, kuma-Republican siyavuma ukuthi kuphathi yakhe bayamsupporta kakhulu njengoba sibona nje kulama primaries, but mase kusiya ku-national angiboni mina ukuthi anganqoba, especially now abantu beAmerica sebekwazi ukuthi ungumuntu onjani, ungumongameli onjani, njengoba bazibonela bodwa ngesikhathi ebusa iminyaka engu-4 leyana busa ngakhona. So hayi, mina ngilokhu ngilethemba lokuthi umnumzana Joe Biden angamnqoba uTrump, uzomnqoba njalo uTrump ma kusiza ukukhetho lukaNovemba.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka nayibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Aleyo na indaba edidi ngqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Weli siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala, olama-indictments, okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa lizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba ma mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka bebe lokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuse. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela ma esengumongameli, lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts ma bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda ma ese-White House, and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazo weMelika. Obexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukwalelwa kwabantu ukuthola usizo ngokunye kwezenzo eziyisithupha ezephula imithetho eqondane labantwana okuyinto efakwe ilihlo yi-United Nations. Ukunqaba okufana lalokhu kwephula ilungelo lokuphila kwabantwana, ilungelo lokuthola imfundo kwabo, lelungelo lokuthola inhlelo zempilakahle zezinga laphezulu. lo la lo onqabela abantwana ukuthola usizo olulondoloza impilo zabo oyingozi ekuphileni kwabo kumele ajeziswe kungaba nguhulumende kumbe kube ngabantu abazimeleyo. Asicaceni ukusongela ukuthula yikusongela abantwana, kutsho umeli weMelika ku-United Nations u-ambassador Linda Thomas Greenfield. Kunjalo nje, kumagumbi wonke omhlaba, izigidi zabantwana abasemazweni okulezimpi zidinga usizo lokudla lamanzi ahlanzekileyo, imfundo lenhlelo zokwelatshwa okuyizisekelo zempilo ezibalulekileyo. Kwele Myanmar, abantwana bohlobo lwesiRohingya babulewe, babotshwa, badudulwa. Ukuhlasela kwele Russia e-Ukraine kubulalisa abantwana futhi kubhidliza izikolo, izibhedlela lemizi. Kwele Afghanistan, amankazana ayabandlululwa futhi aphathwa ngodlakela, kanti labeqembu le-Houthi kwele Yemen benqabela inhlelo zosizo lokuhlenga abantwana abayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kulusizi ukuthi uluhlu lwezindawo lapho abantwana abahlala khona bethithibele alulamkhawulo. Emhlubulweni weSahel, okugoqela eBurkina Faso, lapho udlakela osoludale ukuvalwa kwengxenye yezikolo njalo kwathiya inkulungwane zabantwana zihlaselwe yimikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla, i-acute malnutrition. E-Israel, lapho abantwana ababulawa khona abanye bathunjwa yiHamas mhlaka 7 ngomfumfu, abaqhubeka khona njalo besengozini yokubulawa ngama-rockets. LaseGaza, lapho okubulawe khona inkulungwane lenkulungwane zabantwana phakathi kwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, abanye balimala futhi abanye babulawelwa abazali basala bezintandane. I-United States iyaziqhenya ngokuhamba phambili ekupheni usizo olwabelwa abantu i-UNICEF le-World Food Program, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa sikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhuphule limizamo, engeze usizo lwawo ukuze kunakekelwe abantwana abasemazweni alezimpi. Kumele sivikele usizo lwezempilakahle, olokudla okwakha umzimba, lolokuhlanzeka oluqondiswe ebantwaneni lezimuli zabo eziyinsika yempilakahle yabo lezemfundo. Kumele sibe lesiqiniseko sokuthi ilungelo labantwana lokuthi bayadlala babe ngabantwana abancane liyalondolozwa. Futhi kumele sigcwalise zonke imfuno zalabo abasemazweni okulezimpi. Kumele sikhangelisise njalo zonke inswelo zabo ekukhuleni kwabo. Uma siqinisekisa ukuthi abantwana bavikelekile, bayakhudumala, basuthi, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield, uma sibapha ithuba lokuthola imfundo, ezempilakahle, inhlelo ezibakhaliphisayo, asivikeli kuphela ikusasa labo, kodwa sakha umhlaba ophephileyo futhi olokuthula emuntwini wonke. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Alo mnanga kolo ugangela abantu kakhulu, delela abantu kakhulu mnanga kolo. Kusho ukuthi lokho ungasebenza ekhaya uhola lomqubu, uhola amaphepha la, uyakukungela lutho, uyazofuhlupheka kungela lutho, ungabeki lutho, ungabhinki lutho, uyazofuna ukuhlupheka ngoba akakubekeki kusomali lo, akusomali kakubekeki, yinto nje uyafeka kuphela ungela sisi, impilo yakho yonke. Hayi ngenxa yakhe lo muntu lo.
Lechona 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 on the studio 7. Ngingizimona lapha kanti why imali yakho ngiqazele phezulu bengakho. baqalisana ngama afsenta ngkhona ngama afuk zika ngkhona la beqasile phezulu batama le incane zabuya ngemva kwama kwaye imali ezinkulu bakwenzeleni kono
yeah studio 7 sanibonani enhlala sezansi ziyanilesile sizokunyama sikamthwakazi siyabingelela impela kule ndoda ekuyangena lapha impela ngiyalulela yona ekhale kakhulu ngama teacher esishonene esindebeleni hayi please akale zama ukuthi nikele sithole lomuntu ongoyophethe ezemfundo ekhaya hayi sikhathele abantu abethu bafundiswa ngamashoni ba uyasazela
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi Ziba Levula lona elicula ezomdabu likobulawayo libuye lisebenzele njalo kwele South Africa. Nangu uEzra Chisaspanda we Studio 7.
Mvula izikhalanga kusisho ukuthi isiziba sezulu iqembu lamalungu amabili uAvias Pepe nomngaki uMankosi leli qembu likasikhathi labunjwa Pepe
iqembu liqale 2023 sihlabelela umculo wesintu sivuselela amasiko akithi isizwe simnyama
njalo ukuthi libumbe leli qembu lonkosikazi wakho
ngafika ngathola ugogo uMankosi sekuthwaseni ngase ngibona ngendlela abantu abahlukumezeka ngakhona bese kuthwaseni bese zama ukuletha imfundiso nakuntsha intsha yethu ukuthi izwisise ukuthi isintu into ekhona njalo into eyavela ebadaleni ingumoya umuntu yabengazenzi ukuthi abe isangoma noma abe yinyanga usuke ehleli lidlozi elingumoya ongeke ukwazi ukuthi uliqothe. Uthwane njalo lilamadlalade amangaki umculo esiwuculayo kuthiwa ezomdabuko amadlalade sinawo eseliphumile lilodwa silapha nje silungiselela kuyakhipha elesibili mhla ka 20 ingoma sizibhala kwimi nogogo uMankosi onguyena ohamba phambili ngokucula ngevoice sizibhala sisonke sincedisana kodwa iproducer yakhona kuyimina uAvias Pepe
umculo wethu walemvula uyatholakala emakhasini ozilibazisa iwapi la uBebe
Avias Pepe Ziba Lemvula kuYouTube kuSpotify kuApple Music ngendawo njengangena kulawo ma-platforms uyawuthola umculo sicela abantu ba-download laphana kuba khona apha kobulawayo ama-CDs nawo nama-USB amanumber athi wona +27 81 452 3212.
Umthumo wengoma zomdabu uyahlakaza abantu bekhumbula imvelaphi yabo besigwetshisela othiba lemvula kuhlelo Woza Friday namhlanje mpela sonto enhlekini lonke igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Ziba Levula isiziba samanzi behlabela ke lapho besigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe live talk lapho esixoxa khona ngokwethulwa kwemali entsha ibizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe ZiG. Ayike kwanele mthwakazo muhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungamilinkomo libelobusuku obuhle.